lokhu kuphume emkhosini wokuvula okusemthethweni ngumongameli Mnangagwa. Uhlelo lwabe-Geopomona lokuphehla amandla kagetsi kusetshenziswa izibi ezisendaweni lapho okulahlelwa lezi zibi ngabekhansili yaseHarare eyePomona. UMnangagwa uthe uhlelo lolu lufaka eleZimbabwe esibangeni sokusebenza indlela zakulezi nsuku ukuguqula izibi kuntuthuko yelizwe njengamazwe womhlaba.
This project serves as a testament to my government's commitment to see communities transform to world-class standards where residents enjoy the ambience of modern built environment.
Uhlelo lolu lutshengisa ukuba uhulumende wami ufuna uZulu aphile impilo yaphezulu ekholisa. UZulu akholise ukuphila kumvelo ehlanzekileyo.
Umongameli uqhubeke esithi ukwakhiwa kweGeopomona kuveza ukuba abazotshala imali kuleli bayethemba isimo samabhizimusi kuleli. Inkampani yeGeopomona Waste Management esebenza labatshali bemali abavela kwele Italy ithi bazasebenzisa ukuguqulwa kwezibi ukuze zibe ngamandla kagetsi kusetshenziswa imitshini yakulezi nsuku. Uhulumende uthi kunje uhlelo lweGeopomona solunikeza abantu abangamakhulu phose amabili 188 imisebenzi. Kodwa ummeya weHarare umnumzana Ian Makoni uthi kusasekhona okuningi okumele kuqale kulungisiswe andubana lolu hlelo lwabe-Geopomona lukhanye ukuthi luluncedo bani kuleli dolobho.
Ikhansili sike yakhuluma njalo sifisa ukuba uhlelo lolu nxa luqhubekela phambili sisebenze ndawonye.
Umsebenzi wekampani leyi uza ngesikhathi umunisipali weHarare waphikisa ukuba uhlelo lolu luqhubekele phambili ngoba engazwisisi ukuthi kungani kumele abhadale inkulungwane eziphezu kwamachumi amabili zamadola eMelika, $22,000 ngelanga. Kodwa umqondisi weGeopomona umnumzana Dennis Ngwaya okhulumele Studio 7 uyalandula ukuthi kukhona ungezisani phakathi kwahulumende ikhansili labo. Enye ingcitshi isebenza lenhlanganiso ye-Youth Environmental Management Plans ye-MAP umnumzana Pride Mkono uthi uhlelo lolu aluziseki ukuba luluncedo bani njengoba lulendleko enkulu kuzakamizi zeHarare.
IHarare City Council leyo kumele iwe ikhipha imali ibhadala inkampani yeGolix ithi yona iprojekti leyo ayihambelani lezinqumo zayo yona njengekhansili ukuthi ibe isenza sikhangele indaba ye-energy esingathi ye-electricity amagetsi. Sibone njalo ukuthi iHarare City Council ibisala ukuthi iprojekti leyo iye phambili ngoba imali ebezikhulunywa yiGolix ziningi kakhulu ikansili ingasoze ikwanise ukuthi ibe izibhadala ngesikhathi. Njalo kuzayenza ukuthi abahlali beHarare bethwale nzima bebhadala lesi sikweleti.
Uhulumende uthi lolu hlelo luzaphehla amandla kagetsi alesisindo samagetsi angamachumi edlula amabili 22 megawatts. Kuzakwenza ukuthi abantu abafika amakhulu amahlanu 500 bathole imisebenzi. Iningi lithi kulungile ukusebenzisa indlela zakulezi nsuku ukugcina amadolobho ehlanzekile, kodwa uZulu akalathemba lohlelo lolu ngoba imbadalo efunwa yinkampani le andubana ibuthe izibi kuleli dolobho iphezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.